Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechana njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumabasa 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezibona izolo laphana eHarare Club kusenziwa ngamabithi ezanu PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alithethelwe isandla siqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namancinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla lezanu PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi izanu PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla onke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo bezanu PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade uqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lezombusazwe entuthuko yenotho kanye nendiba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi generational consensus umnumzana Pride Mkhono uthi okwenziwe ngabezanu PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo ze-generational consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Ezibona izolo laphana eHarare Club kusenziwa ngamayouth ezanu PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe. Siyababona ukuthi bayesaba kakhulu. I-generational consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo umnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo umnumzana Gift Othalo Siziba uthi okwenziwe ngabasakhulayo bezanu PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho wawuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana bezanu, ngabafana bangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluzalo ka-2018 bona basebecabanga ukuthi hayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe aweZimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edane lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yukuthi izinga ilunga leze politiki letu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe ZAPO kumbe ngabe ZANU. Okuqakathekileyo ukuthi ukuze kube lengqubela phambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe, njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha.
Omnomzana Themba Mliswa onelunga ledale leParliamente emele iNorton engelabandla alimele uthi ukuhluma kwamabandla amele abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphatheke kwezombusazwe nakwezenotho. Uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo. Ngakho ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imibono yabasakhulayo. Umliso uphinde wathi inhlanganiso ezinjenge-Generational Consensus neyathi ayikhokhelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo balendima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoxa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzikuse weZimbabwe. I-Generational Consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imibono yabasakhulayo nokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 iseHarare nguGibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela okwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abachiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu ezigolweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coon, as well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Lamta samugele amalunga etale le Senate ya kwele Melika azazbe ishangana labantu bachine lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngo Senator Chris Coons kanye lo Senator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imhlangano echineyo labantu beZimbabwe. Ukhanya ngazani bazahlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to ZIDERA, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngako kakhulu ngosokugugukile kwele Zimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha njalo kunye bazakhangela umthetho wezidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for. So that's one of the things.
Long Kosazana Stacy Lomba, obona ngezokudlelana lozulu esikodlweni seMelika eZimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona le eHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezingiqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook ukhathi le VOA ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba we High Court eDurban esetheswa amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abe besemthethwandaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akanacala. Yena-ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo phakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana, abatshutshisi abameli bakaZuma labenkampani yeFrance iTales layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala lidluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzela ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watshela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulo kodwa izitha zakhe zimninda ngamacala.
Alidedelwe icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namanqenenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hatshi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi-ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yatshiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalo seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi Mugabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobufakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kwele mandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
umeruthi bonke lobomgabe labodabengwa bonke labo labomnangako bonke labo parents besaphila kanje bebizele ikhothi bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimizi abaningi balahlekile abazi ukuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekeni.
Baningi-ke abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lomongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni besithi lezo zivumelwano ezenziwa nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athole imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapo.
Ivandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano MDC Alliance abalisa yona iMDCT. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kanye labe People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakobulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni yeWhite City Stadium. Kulivestok lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usetshiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban uvikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende nesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJesse Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabomama olilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiyo adala ukuhlukuluzwa kwabomama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi bekukhuluma iminyaka yonke le abantu bebengalaleli. Sesikubona khathesi manxase lisiya entweni lezi zokukhetha kulapho libona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kuma-political parties vele angafuni umama. Yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabomama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama ukuthi dizidenti.
Besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube ne-violence engaka. So kusidanisele kakhulu. Lastly, mina njengomunye owabantu ababekhona
uhambo lokudinga idemocracy kwele Zimbabwe luqalisa ngo 1999 njalo sikhona sonke besikhanyelele ukuthi ukhuphe laye usekhwele wakhwela wayaphezulu labanga fika khona ukuthi athathe isikhundla sokukhokhela but sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika thina sesiza qalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engxenye ye-election leyezayo ayi silabobani laphana laphana silabobani sesimcounter lathi ukuthi ukhona sesibona be amadoda ayam attack sasoze sibavumele into embi enjalo
olilunga ledale lephalamende unkosikazi Doreen Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni
bona isilimi ngoba ukuminyana kwangikhona okwenzakalayo kuzakhoza enye i-conflict engayenziyo nxa iprovinsi eyodwa ingathi kulama-candidates angu-80 something mbona ngani vele ikhonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenza izinto zefeva
inhlanganiso ezimele e-research and advocacy unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kamnangagwa anjani njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka kubika uJoseph Njanje.
Amakhawuso la alungiswe elizweni leChina njalo ingxenye yosekelo iqembu leHighlanders elilutholwa livela enkampanini yeNetOne. Iqembu leHighlanders beselidlale imidlalo emine lisebenzisa amakhawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga njalo lokhu besekudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo elombala wamawaba okuyiyo iqembu leHighlanders elidume ngayo. Kuthe lalapho sekuvele imifanekiso yamakhawuso lawa ebulenjini kwabakhona njalo abasola ukuba awalahlonzi kodwa isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngethemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klaka ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile abanye kuvunyelwe lokho asingeke sonke savumelana into efanayo kodwa kuqakathekile ukuthi sikhangeleke as a professional unit.
Iqembu leHighlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso yeNetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana nenhlanganiso yebhanki ABC njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu.
Sibonga kakhulu ama-sponsors ethu eNetOne ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa kungakhanyi ubuyanga kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile ngoba ama sponsors ziningi indawo lapha bangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano.
Udube uthe ensukwini ezilandelayo amakhawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu njalo lawa awenkampani yeRaw azabe ethengeka ngcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe Adidas. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi kamasikandi umlandi wechichi odabuka phansi enkayi kodwa kwahlabela ekwele South Africa. Chichi ngumhlabeleli osacathulayo njalo leli lidlalade lakhe lesibili alethule enyakenye isihloko salo sithi abakwethu ingoma edlalayo iyona ithi lala chuma kahle ingubani linsizo
umlando wentimbi kahle kahle ngu-Anton wakwaJuma endayi le ezigqalabeni kuChief Madliwa ibizo lami engizalwe ngalo elisethupheni sababa nomama
ukhona ukuhlabela kahle kahle ukuqaleni
ngiqalise nje ngisabheka eqembi kulelinye iqembu okuthiwa ngomqhelukelwa bekuwu-2010 iqembu lomqhelukelwa liphethwe ngumimfana ohlawuzamana kwabuthelezi ophuma nase-South Africa enquthu uye umfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni i-backup yakhe ngo-2010 ngambhekhela ngo-2010 ngambhekhela 2011 ngambhekhela futhi ngo-2013 wasekuthi-ke ngo-2014 kwaba yikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe
lesithathi idlalade liyeza nini
iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-August eyi kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wekithi manje sesijule kakhulu
idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo
ukukhuluma ukuthi siyabambene siyovota ayingoma enomlayezo omkhulu ngoba masingabantu especially thina abantu abantu yitho kumele sivotele izwe yitho kumele sifake ushinto ezweni
ni kubalandeli
kubalandeli bonke nje umhlaba wonke into esicela kakhulu yi-support masingazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa
abakudingayo bakuthola kuphi
uma ngabe ufuna ukungifonela uyangithola ku-073-877-3336 ngiphinde futhi 073-877-3336 ma ungena lapho kufacebook ipage yami nje ngumlando wetiti
uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo Chichi ubesabela ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili iqula lamalunga edale lephalamende ele Congress la kwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe abasakhulayo bebandla lezanu PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo we-generational consensus thokoza omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-live talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukantuna bafuphatisa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.